Lanxa imali yama-school fees i-R130 nge-term kulesi sikolo, kubikwa umphathi isikolo unkosikazi Audrey Moyo etshele inhlanganiso yamadona uthi i-$20 okuyimali elingana le-R300 wasetshayele inye esikhewini. Inhlanganiso yabe-Edu Foundation esiza abafundi abaswelayo ngokubabhatalela imali yesikolo ibikwa ilahlekelwe ngamadola emelika angama-$350, i-$350 kulandela lesi sehlakalo. Umnumzana Godfrey Moyo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabazali beGaranyemba Primary, utshele umsakazo we-Studio 7 uthi ngempela bamxotshile umphathi isikolo. Sixoxe lo sobhuku umnumzana Mlamleli Moyo othi ukhanya sengathi kunengi unkosikazi Moyo angaqhubi kahle kungakho bemkhombe indlela.
Ukhanye kulobusela emalini zedona besincediswa kuzo abe-H Foundation ngoba ukhanye esebenzisa amarisithi angikho esikolo angikho emthethweni, njalo kukhanya kukhona okuningi okungavela ngemuva. Njengoba abazali becabanga ukuthi hayi kungcono asuke esikolo, kwenzeka ukuthi kungabi leyinye information agcina ayiveza mane ayidala cina icathise ubufakazi esikolo. So yikho hayi abazali betheko naye kungcono aphume nxa vele kusenza ayedinga indawo kwezinye isikolo hathi eGaranyemba.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila ka-13 eGaranyemba.
Kuliqiniso sibili ukuthi bamxoshile abazali. Ngithe ngifika nje ngithola umbiko nalowo ngasuka ngakhona, ngafika ngabona yena uChalimani ekhuluma ngakho wayengitshengisa lama-minutes akhona ukuthi abazali bathe kabasamfuni uHedi ngoba kukhanya kulezi mali ngiyabona ezama-fees angasihambisanga kakahle. Kwafika esigabeni sokuthi hayi abazali sibili bathi kahambe.
Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni, uthi iningi labaphathi bezikolo lilakho ukulingeka ngenxa yekholo labo eliphansi.
Thina sisizike sahlakala esinjalo nxa kukuthi senzakele. Ababalisi kathesi sebehola imali encane kakhulu, wena ungathi ungaholi lutho ugcinisa inkakaza zemali. Asikhuthazi ukuthi abantu badle imali zabadala or ezesikolo, but sikhuthaze ukuthi uhulumende angezelele ababalisi imali kwenzeka ukuthi bengahlela zinhluphe ezinjalo phambilini.
Unkosikazi Moyo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba esithi sikhulume labakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo. Umnumzana Taonga Nandoro oyisikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi basaluphenya udaba lolu. Ababalisi bahlezi bekhala ngeholo abathi liphansi besithi bafuna ukuhola amadola emelika angaphezu kwama-$500 i-$540 ngenyanga ukuze baziphilise nemdeni yabo. Kusenjalo umbaliso yedwa labafundi ababili esikolo seGaranyemba Primary bathola ngalebe legciwane le-coronavirus kuliviki. Kwathaba lethumi lambili abagoqela abafundi besikolo sesilonga ward 15 eGwanda South labo batholakala bephethwe ileli gciwane. Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle ngolwesine uveza ukuthi elezansi emaNdebeleni lihamba phambili ngenani labantu abahlaselwe yileli gciwane lona eliphethe abantu abangama-400 okwamanje. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane njalo ahlatshwe iJackson ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.